izakhamizi zeHarare ebezibuthene ekolishini le-University of Zimbabwe UZ zitshele umnumzana Innocent Mache obemele usiba lukhulu webhanga le-RBZ emhlanganweni oqoqela ibhanga leli obumayelana nokusetshenziswa kwe-ZIG ukuthi imali le ngeyokukhohlisa abantu beZimbabwe. Omunye wabethule umbono lo ngumnumzana Xavier Phiri.
Sesayisa ukubona lokhu kwenza kahle. Thina imali le ivela siyithembi ngoba ibuya kusetshenziswa uSwazi. Amapholisi esithi ithandeni kambe lake lakuzwa ngathi khona lokhu. Imali yelizwe kumele isithengise yodwa.
Lokhu kusekelwe yisakhamuzi seHarare umnumzana Mlungisi Chuma.
Vele nxa uhulumende ngokwakhe isebenzisa imali yaseAmerika athi sisebenzisa amaZigi kuba nzima ukuba sithi hambe imali ezasisiza isifuna ukulahlekelwa ngamadola ethu.
Umnumzana Matthew Sibindi ohlala eHarare obesemhlanganweni lo uthi iZiki izahlupha ngokuthi abantu bagcina besebenzisa imali eningi uma begada imichova ukumbe bethenga impahla ngenxa yokuswelakala kwentshintshi.
Kanjalo indaba yechange kade sihlupha, so ama-denominations lawa amancane ayasiza kakhulu ukuthi le tshintshi yakho uyakwanisa ukuyithola.
UMatshe uthe kumele abantu bonke basebenzise imali le.
iZiki imali yethu, imali yelizwe leZimbabwe. I-US dollar le, irandi le, khaso yethu. iZiki imali yeZimbabwe. Futhi imali le iyathenga.
Ingcwethi kwezombusazwe lezomnotho umnumzana Joyce Ngwenya okuhlanganise e-Common Market for Liberal Solutions uthi kumele uhulumende avume ukuba iZiki kayisasebenzi kahle.
Kufanele kudingwe indlela zokulungisisa umnotho wethu, i-production yethu, ukwenza ukuthi imali eyangaphandle kwelizwe isetshenziswe kuphela nxa kuthengwa izimpahla zangaphandle. UZulu weZimbabwe asebenzise imali yalapha, kodwa i-production cycle yethu, i-value chain ye-production le-consumption le-saving ngekhonosatsho njalo, ifanele isebenzise imali yalapha.
Sekubotshwe abantu abedlula ikhulu okuthiwa bathenga bedingisa imali okungekho emthethweni okudala ukugugudeka kweZiki. Ingcwethi kwezomnotho zithi iZiki ifana xathu lemali yohlobo lwamabond leyinye eke yasetshenziswa elizweni yalahlwa ngenxa yokugugudeka okwesabekayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.